okwenzakele ke bekulemhlangano ethile eyokuthi ke abantu benkayi South babambane ke ngathi ke inkayi South ngiyo umqali wesiziba ukuthi ke abantu beMDC bamanyane kasiqini sikhonapho kume ngithi mhlawumbe kanisoze ngicine khonapho ngizasebenza kanzima ukuthi ngibambanise abantu beMDC ikakhulu esigabeni sakithi esekomandebeleni ngoba kulapha lami engiphuma khona kungumlando ke wonke umuntu ukuthi akuzisise ukuthi hajhi asingakhulumi ngokuthi kulabantu abajoyina amabandla kumbe ngithi kulabantu asebengamalunga eMDC Alliance kodwa sikhulume ngokuthi ke abantu kabamanyane ngoba iMDC Alliance itsho ukumanyana kwabantu.
Bakwamukele njani abe Alliance khona ngapho enkayi?
Abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye. Kuhlatshelwe kwasinwa kwathokoza kwakhulunyiswana ngendlela etshengisa ukuthi abantu into bayenzayo bayithakaselela. Angithi ke ngikhumbuze abalaleli ukuthi ke mina engikwenzileyo ke siqeda ukuthi kube rokhedo ngo-2018 ngabuyela ebantwini ngababuza imibuzo kakhulu umbuzo omqoka ngokuthi bengicela ukuthi bangitshele ukuthi okwenza sinqotshwe izanu enkayi South kuyini. Impendulo engayithola lapho ukuthi kwenziwa ukuthi ibandla ladabuka phakathi. Ngabuza njalo ukuthi ke phonxa ibandla ladabuka phakathi sasesidliwa izanu PF singakwenza njani ukuthi sikuqondise lokho. Impendulo yabasobala ukuthi abantu bathi kakuhlalwe phansi kubuyelelwane kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. So akade kusenzakala ke ukuthi besiyafeza leso sicelo esenziwe ngabantu benkayi South. Sesifezile leso sicelo osokusele ukuthi sisebenze siye phambili silibandla elimanyeneyo.
Abe MDC bathi gabalandaba lawe njalo bathi wena ungumuntu ongahlali kubandla linye. Namhla ku MDC kusasa ku Alliance kusasa siphumile njalo.
Angithandi ukuthi ngidlale amatope. Abantu labo okukhuluma ngabo ngabantu abadlala amatope, abantu abangaqinisanga ukuthi bamela abantu njalo abantu abangaqinisanga ukuthi bafuna ukuthi izanu iphume embusweni. Sibabona mihla yonke bepraiser izanu besithi bazasebenza lezanu. Umkhokheli wabo simuze sekhuluma ngokuthi kona abantu bangakhulumi kube ngomnangagwa. So labo vele kangikhulumi ngabo lokuthi bakhulume ngami angazi ukuthi bakhulumani. Kuyamangalisa ukuthi ke bona okubahluphayo nxa kuyukuthi bangixotsha bahlutshwe kuyini ukuthi baze bakhulume ngohlelo engilwaziyo. But engingakutshela khona ukuthi ubazise ngakho ntungamili yikuthi babekwazi ukuthi kuzasala bonabo abathi abasondele kuzanu abakhotha umsobho wezanu yibo bazasala ezanini. Abanye bonke abantu akade beku-MDC ngizabathatha bonke ende bazamanyana kuyona leyi ibandla abathi bona ke iMDC Alliance. Ngokwazi kwami iMDC Alliance imela kanye yona iMDCT abayitshontshayo abazama ukuyihambisa kuzana. Kutemporary lokho abazama ukukwenza ke iminyaka mbone ngani yona le mbili ngaba ukhothe kakhulu umsobho wezana basuthe ngoba ke u-2023 uzabatshengisa izibulo zenyoka.